Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 kuNhlangula 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu ke esikubona kulamalanga okukhulunywa ngobudlelwano obuphathelene lezomvikela kuzaba ngafuthi ukuthi kube lokudonselana, kodwa siyathemba ukuthi bazadinga indlela yokulungisa.
Ukuqhutshwa umhlangano omkhulu oqoqwe i-US Africa Command kwele Botswana eleZimbabwe linganxuswanga ngokusemthethweni ngele Melika.
Kodwa mase befike lapha bafake emasimini bangaholelwa kumvanikeza ihole elincane, abanye bayodayiswa ngomzimba sebefakwe kwizidakamizwa, sebephela ngezidakamizwa besetshenziswa.
Uhulumende weMelika uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayehluleka ukuthatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuchatshiswa kwabantu imingcele yezigilamkhuba, izigilamkhuba ezibathembisa imisebenzi kodwa zifike zibagqilaze. Amalunga e-CCC avalelwe entolongweni acela isibambiso sebail akhangelelwe ukuba azathonisiswa ngolwesine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. ELeZimbabwe lichiwe ngaphandle komhlangano oqoqwe ngeleMelika usungulwe lamhla edolobheni leHebron ozadlula ozahluza isimo somvikela kuzwekazi leAfrika. Kodwa uhulumende weBotswana uthi uzinxusele umnumzana Charles Shumba olesikhundla seDefense Attaché kusigodlo seZimbabwe kulelo lizwe ukuthi abe yingxenye yalomhlangano. Abaqoqi bomhlangano lo bathi bona bathatha isiqondiso kunkokheli yeMelika phezu kokuthi kunxuswa bani, kuchiwe bani kulo umhlangano. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano lo ozathatha insuku ezimbili uqoqwe libutho leMelika elikhangela ngezomvikela kuze kwazi leAfrika, ele-US Africa Command kumbe i-AFRICOM ngamafitshane. Umqondisi wabacuphi kunhlanganiso ye-AFRICOM unkosikazi Rose Keravuri utshela umsakazo weStudio 7 ukuba bona balalela inkokheli yeMelika ukuthi kumele kunxuswe bani.
Because of some of the policies in Zimbabwe,
ngenxa yezinye inhlelo zeZimbabwe, uhlangothi lwethu lweSecurity Council lubone kufanele ukuthi iZimbabwe inganxuswa.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngesikhathi ehlana lomkhokheli wakweleRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayona le inyanga ukhonone kakhulu ngokuthi leZimbabwe selivalelwe phandle kunhlelo zakweleMelika ezokuthuthukisa ezomvikela. Utshele uPutin ukuthi eleMelika liphathisa amazwe angumakhelwane afana leMalawi kanye leZambia esikela eleZimbabwe eceleni. EleZambia selitshengisa ungathokozi phezu kwamazwi kaMnangagwa lamangala udaba lolu kunhlanganiso yeSADC kanye le-African Union. Unkosikazi Keravuri uyakuphi ukuthi leZimbabwe selivalelwe phandle ngeleMelika kunhlelo zomvikela.
And I want to push back on the statement that we are isolating Zimbabwe. That's not the intent. The intent is
ngithanda ukuphikisa umbono wokuthi eleZimbabwe selichiwe phandle. Njengelizwe leMelika sisebenzisana lamazwe afuna ukusebenzisana lathi. Uma sinxusiwe siyaphathisa amazwe asidingayo.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi kayikwazi ukuthi kungani leZimbabwe linganxuswanga, njalo mhlawumbe uhulumende weZimbabwe kazange akhalele ukunxuswa. Ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leMelika abonathisi amanzi ngemva kokuba inkokheli kamongameli Joe Biden yethe seyizijeziso zenotho kwenye inkokheli yeZimbabwe egoqela uMnangagwa. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi akumangalisi ukuthi leZimbabwe linxuswanga kumhlangano wabakubutho oyenzelwe eHaboroni.
Ubudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe buhlangahlangene. Khangela nje kusuka ngo-1980 iMelika ihlanyele imali eziningi kakhulu elizweni leZimbabwe incedisa kwezentuthuko. Lokhu ke esikubona kulamalanga okukhulunywa ngobudlelwano obuphathelene lezomvikela kuzaba ngafuthi ukuthi kube lokudonselana kodwa siyathemba ukuthi bazadinga indlela yokulungisa
elemelika linxuse amazwe amachuma amathathu lambili ukuza ngena umhlangano wona ophela kusasa esinye isiphathamandla kubutho leAfricom sitshele iStudio 7 ukuba elemelika alijabulelanga indlela ukhetho lweZimbabwe laqhutshwa ngayo nyakenye lokunye okufana lokuchaphaza amalungelo oluntu umongameli Mkhwetsi Masiso kweleBotswana nguye ovule umhlangano lo okusemthethweni egcizelela ukuthi kulwiswe ukuhluthunwa kwentambo zombuso khona osekubhahile kuzwekazi leAfrica.
Furthermore, there's an urgent need to face a growing disquiet about the disrespect of the democratic ideal of constitutionally elected.
Ukumele sizame ukulungisa isimo esikhulela phambili sokuhluthuna umbuso ongekho emthethweni ngabebutho. Lokhu kubuyisela emuva ukuthula kuzwekazi leAfrica.
Kukanti umaqhuzu wenhlanganiso ye-Africom umnumzana Michael Langley ukhuthaze eleAfrica ukuthi libambane ukuze lenelise ukunqoba ungahlaliseki ikakhulu kwezombusazwe.
This year we look to understand a bigger picture on how we expand our cooperation.
Ngesikhathi sibisana lokungahlaliseki esibhekane lakho ndawonye sizaphuma lendlela yokuya phambili ngoba eleAfrica likhangena lenduku ezijiyeneyo kwezomvikela.
EleZimbabwe lisekela eleRussia lona elahlasela eleUkraine njalo eleRussia lamabhizimusi amaningi elizweni leli lokhu akuthakazelelwa ngelemelika. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulokukhathazeka ungahlaliseki kwezombusazwe ikakhulu ngentshonalanga yezwekazi leAfrica lapho abalwa becatsha bengaphansi kwenhlanganiso ze-Al-Qaeda kanye le-Islamist State kuyibo abagconwa ngokulwa lokufuthelana okukhona. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weMelika uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ayehluleka ukuthatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuchatshiswa kwabantu imingcele izigilamkhuba ezibathembisa imisebenzi kodwa zifike zibagqilaze zisebenzisa imisebenzi emibi efana lokuthengisa ucansi human trafficking. Lokho kuphume kugwalo lwalonyaka oluhlaziya isimo sokugqilazwa kwabantu emhlabeni jikelele olwethulwe izolo nginobhala obona ngobudlelwano beMelika namanye amazwe umnumzana Anthony Blinken phansi kwesihloko esithi 2024 Trafficking in Persons Report. Lolu gwalo luthi imizamo enziwa iZimbabwe yokulisana lalolu dubo ayineli. Luthi njalo izizalwane zeZimbabwe eziningi ezisuka ekhaya zibalekela ukonakala komnotho ziyagqilazwa ngokusetshenziswa emasimini, emigodini yokugebha amatshe aligugu kanye lokuthengisa imizimba emazweni afana leSouth Africa, Iraq, Kenya, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, China laseUganda. Luthi njalo ngitsho laphakathi eZimbabwe abesifazana labantwana bayagqilazwa ngendlela ezijiyeneyo. Ngokunjalo uhulumende weMelika uthele eZimbabwe kumele liqinise imithetho yokujezisa izigilamkhuba ezigqilaza abantu laba. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe zakwamanye amazwe kwele South Africa ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda yena othi ngempela kukhona ukugqilazwa kwabeZimbabwe eSouth Africa.
Njengenhlanganiso esomshaya ukuthi lo mbiko uneqiniso phakathi ngoba baningi kakhulu abantu abasuka kwelaseZimbabwe bazofakwa la eSouth Africa bethenjiswa izulu nomhlaba, bethenjiswa ukuthi bazofika bathole imisebenzi nempila kahle. Kodwa mase befike lapha bafakwa emasimini bangaholelwa kumbe banikeze ihole elincane, kumbe njalo sithola ukuthi ngaphandle kwalokho abanye bayodayiswa ngomzimba sebefakwe kwizidakamizwa, sebephila ngezidakamizwa besetshenziswa imisebenzi yokudayisa imizimba endaweni ezinjalo. Ukuliqiniso kakhulu lokho ngoba abantu beZimbabwe abanalo ithemba, basuke sebehlukumezeke kakhulu. Uma ungabathembisa umsebenzi bajabule bafe kanti awukho lowo msebenzi.
Ungathi ukuswela amaphepha ngokunye okwenza izizalwane zeZimbabwe zigqilazwe yini khona ngapho eSouth Africa?
Ye, ukuswela amaphepha kungezinye zezizathu ezenza abagqilazwe ngoba kakukho lapho abangaya khona, njalo kayikho indlela abangathola ngayo lawo maphepha ngoba kakulula ukuthola amaphepha ikakhulukazi ma bengafundelanga imisebenzi leyo ebizwa ngama-skill skills. Okusho ukuthi usuke sazi lowo muntu ukuthi akanalo ilungelo lokusebenza eSouth Africa njalo ngeke avikelwe ngumthetho agcine nje esezilahla.
Uhulumende weSouth Africa yena ungathi uluphatha njani udaba lokugqilazwa kwabantu lolo?
uhulumeni walapha eSouth Africa unazo izinyathelo azithathayo ukuthi avikele izizalwane zalapha ekhaya ukuthi kube yizona ezithola imisebenzi. Okokuqala, okusho ukuthi akayithandi nayo indlela eyenza ukuthi laba bantu basebenze bengatholi iholo, okufana nokuthi ngokwezemithetho i-Labor Relations Act sokunomthetho othi noma umuntu engenawo amaphepha uma kwatholakala ukuthi ubekasetshenziswa ethola iholo elincane kumbe engaphathekanga kahle noma ezoxoshwa, kufanele ukuthi imfanelo zakhe zonke azithole, njalo makade ehola imali ephansi ayithole yonke. Kuyindlela eyokuthi akhuthaze abantu ukuthi noma kade besetshenziswa bengenazo imfanelo bese beyachaza ukuthi lokho bekwenzakala, ukwenzela ukuthi uhulumeni abophe labo baqhasha aqiniseke ukuthi laba bantu bayinikezwa imali yabo le abasuke kade bengayiholelwe engaphansi kweholo elivumelekile ngokusemthethweni.
Lina njengenhlanganiso nxa lithe lahlangana lo muntu ogqilaziweyo limphathisa njani?
Okokuqala, siyabasiza ikakhulukazi laba kade besebenza ukuthi bathole iholo labo lelo kade kufanele balithole abangasalitholanga, bese sithi ke phezulu kwalokho senze ngakho konke ukuthi bathole indlela yokuthi baphindele eZimbabwe, ngoba iningi labo kalinalo ilungelo lokusebenza la ekhaya. Okusho ukuthi sisuke nje vele sibasize sibahambise ngase consulate lapho abalungiselwa khona amaphepha ukuthi bakwazi ukuhamba baphindele kwela seZimbabwe, kodwa lokho kwenzakale sebethole imali yabo le abakade behlala beyisebenzele.
Lo ngumnomzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, e-African Diaspora Forum. Ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo e-Studio 7 ese-South Africa. Unobhala kugatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe le Foreign Affairs, umnomzana Simon Masanga, kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Umantshi weHarare unkosikazi Ruth Moyo osedlulisele phambili ukwethulwa kwesinqumo sodaba lokukhululwa ngesibambiso sebail. Amalunga ebandla eliphikisayo le-CCC afika phose amachumi ayisishiyagalombili 78 abotshwe ngeviki edluleyo. Umantshi utshele umthethwandaba namhla ukuba uphuze ukuthola amaphephandaba lolu daba. Amaphepha lolu daba obekumele aphanyeke edale lakhe ngabatshutshisi. Usekhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe ngolwesine. Elinye lamagqwetha e-CCC umnumzana Agency Gumbo uchasisa ngokwenzakale enkantolo, kasenelisanga ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa ngalolu daba. Asizweni umnumzana Agency Gumbo.
Lamhla besibuye ecourt ukuthi sizonikwa i-ruling ye-bail after amagqwetha ethu befake isicelo ukuthi abantu bahambe through trial baphandle. Ngolwesihlanu i-prosecution bayimele ukuthi befayile ama-submissions abo, bayethuleke ukuthi bafayile ama-submissions lawa and thina sathola ama-submissions awe-state ngomvulo yesterday. Kunjalo asikwanisanga ukuthi lathi sifayile amaphepha ethu onke ngesikhathi. Loku kwenza ukuthi inkantolo yethu ithi bengaku-redi lamaphepha onke le ruling yethu lami. So i-ruling bathe sizayithola ngolwesine mhlaka 27 June. So kusho ukuthi ama-champions wethu wonke abotshiweyo aza bephakathi e-remand, abanye basesigroup fika mhle we-Thursday 11:15 lapho sizathola khona i-decision ye-court ukuthi abantu bethu bazathola i-bail yini kumbe basosibeyithola.
Lo mnumzana Agency Gumbo, igqwetha lamalunga e-CCC abotshiweyo obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kolunye udaba, izisebenzi zenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network, le-Election Resource Center, ezisanda ukutholakala zingelamacala kulandela ukubotshwa kwazo ngosuku lokhetho mhlaka 23 Ncwabakazi nyakenye, sezibophise amapholisa kanye lomphathintambo wegatsha lwendaba zangaphakathi umnumzana Khazembe Khazembe, zibethesa umlando wokuthatha omakhalekhukhwini lama-computers azo ngokungekho emthethweni. Imitshina yonke eyathathwayo ayikabiselwa, njalo amapholisa athi awenelisi ukuyibusela ngoba asaxwayisisa udaba lwabo. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lengcwethile yezisebenzi lezi umnumzana uxoxa legqwetha elisebenza lalaba umnumzana Khosa Mncube omele inhlanganiso lezi.
Ujabo lwako ngolokuthi ngekhathi bevothwa mhlaka 23 August ngonyaka ophelileyo amapolisa babathathela ama-laptop abo lamafoni lamanye ama-electronic card abo. Icala labo lilahliwe mhlaka 13 May lonyaka, so amapolisa bekufanele ukuthi ababisele into zabo lezi ababeziphethe, kodwa amapolisa bala ukubabisela befithi bona lokho besaqhubekela phambili bejwayisisa ngalolu daba. Okwenze sagcina sesihambisa indaba le enkantolo ukuthi inkundla yenze isinqumo sokuthi kababiselwe ama-cellphone abo lama-laptop abo abawathathelwayo ngamapholisa ngesikhathi bebotshwa, njengoba icala labo selilahliwe.
Amapholisa ona athi achwayisisa luphi udaba kulolunye na udaba olusakhona?
Amapholisa achwayisisa lolo liyana udaba ovele bebophele lona ekuqaliseni ukuthi babesithi bona babegada ama-election results befuna ukuthi bese be-announce ukuthi yiyo impumela yama-election niyobona bengayisibo abantu bezethu. So yilona lolu daba futhi abalokhu besithi bayalucwayisisa.
Nxa sekusuka lapha njengoba selihambise udaba enkantolo, yikuyini okufanele kwenzakale?
Okwakhathesi sesivela enkantolo besiyenze lama-submissions ethu kujaji, ujaji waseyenza kuthiwa yiku-reserve i-judgment ukuthi ukhona-ke esezayenza isinqumo sakhe ukuthi uyavumelana nesicelo sethu kumbe uyala isicelo sethu.
Lo mnumzana Khosam Ncube, igqwetha elimela izisebenzi zezesni kanye leze-Election Resource Center, ubexoxa icingweni loThaboka Ncube we-Studio 7. Abezindaba abe-Associated Press labe-Reuters babika ukuba kulabantu phose abalichumi abadutshulwe batshona kwele iKenya kulandela ukutshengisela kwabo phandle wedale lephalamende bekhonona ngomthetho omutsha ozakhuphula intengo yesinkwa, amafutha, izimota, impuphu lokunye. Amalunga edale lephalamende abale kulandela kuxokozela kuleso sakhiwe esitshiswe ingxenye yaso ngabantu. Abezindaba be-Reuters babika njalo ukuba ele-Israel namhla libhombe eGaza labulala izihlobo zomkhokheli we-Hamas u-Ismail Haniyeh. Ele-Israel lisanda ukubulala amadodana kaHaniyeh amabili. Kwezemelika, oncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump uthi kufanele ukuthi lo ancintisana layo webandla lama-Democrats umongameli Joe Biden ahlolwe igazi ukuze kubonakale isimo sakhe kwezempilakahle, i-drug test, phambilini kwengxoxo-mpikiswano yabo ngolwesine. Umnumzana Trump othi laye uzathatha inyathelo elifanayo umongameli Biden engavuma ubeloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini e-Truth Social izolo ntambama, njalo lo msakazo we-Fox News wakufakaza lokhu. Ibandla lama-Republicans lithi umongameli Biden oleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili lanye i-81 kasoze enelise ukuthi aqede lingxoxo-mpikisano enganathanga amaphilisi ngoba eseluphele njalo engaphilanga kuhle. Umnumzana Biden kakaphenduli kulolu daba. Kusenjalo, sixoxa lo mnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, ngokuthi ngubani ongaba yingqwele kulolu khetho sekuhlolisiswa inhlelo zabo.
Okwakhathesi angithi undoda Trump ungumuntu wamacala akhe. Ngikhona ezagwetshwa, uzagwetshwa mhla ka-11 kumbe khona lapho phakathi kwenyanga ka-July. Ngxenye khonoko kuzakwenza ukuthi abanye abantu laba abakade bekhangela ukuthi bangamlandela bese besehlisa ukulandela kwabo. UTrump ukhuluma kakhulu kulokho esithi ibase yakhe. Bonke laba bamlandelayo khathesi abathi bona lanxa kutheni akusoze kutshintshe lutho, bazamlandela kuphela. Akulungile batsho njalo, kodwa nxa sokusiya phambili ngale mbona ngathi kuzaphuma kube segcekeni ukuthi ngubani ozakhokhela leli lizwe.
Sesikhangela inhlelo zababili laba, ikakhulu kwezokungena lokuphuma elizweni, ngubani obonakala engani inhlelo zakhe zikhwabithwa ngabantu?
kubuyinto esihluphile leli lizwe okweminyaka eminingi kakhulu. Angithi yena uTrump ungene wasekuze chaya i-corona ngo-2020 laphana yena ekhona. Iyo eyenza ukuthi abantu babe balutshwane ukungena elizweni. Kuthe ngemva kwe-corona sekungena uBiden, kuyakhanya khonapho ukuthi khona abantu baqala futhi ukubuya ngapha elizweni lase-America. Kuzabe kulokuphikisana khonapho ukuthi mina okwami kwakungcono ukungena kwabantu ngabavikela, ngababuyisele e-Mexico, ngabathintini. Angithi khathesi kwake kwaba lo mthetho ofuna ukuthi ungene, yena uTrump wala watshela ama-senators akho ukuthi ale umthetho lwana ungakangeni. Kuzangqikilwana khona laphana, akakho ongcono ekungeneni kwabantu, ngoba lo bantu bona babengena bakhulunywa kuphela nxa zokuza kuba lukhetho, kodwa ke ngabantu abafunakalayo.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseDallas khonapha eMelika eTexas.
Inhlelo lezi zibalisa i-Economic Structural Adjustment Program, Zimbabwe Program for Economic and Social Transformation, Zimbabwe.
Yebo ke, zinengi inhlelo zokuvuselela umnotho weZimbabwe ezasungulwa nguhulumende kusukela ilizwe leli lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Kodwa kukhanya ingani kulabantu abagoqela abatsha abangasekeli inhlelo lezi. Kuyini okwenza abasakhulayo bedonsele khatshana kunhlelo lezi? Asizweni uTobias Mudzingwa elandisa ngalolu daba.
Inhlelo lezi zibalisa i-Economic Structural Adjustment Program, Zimbabwe Program for Economic and Social Transformation, Zimbabwe Agenda for Socio-Economic Transformation, njalo le-National Development Strategy 1, eqhutshwa kulezi insuku nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kaziqedakali inhlelo lezi ngoba kukhanya engani ngezalabo ababusayo hatshi uZulu. Njengenhlala yenza, okwamanje uhulumende uzama ngamandla wonke ukuchasisela uZulu ngohlelo olutsha okuthiwa luzaguqula umnotho weZimbabwe. Kodwa umnumzana Binon Ncube owake wakhokhela inhlanganiso yezifundi zasemakholishini lamayunivesithi eleZimbabwe National Students Union uthi abatsha abaningi kabaphatheki kunhlelo lezi ngoba zithuthukisa ikakhulu abebandla elibusayo.
Ahlabuye wona amanye akhona ekhanya ukuthi avela from a political party, and nxa singahambisani layo leyo political party sigcina singasasondeli kuma initiatives anjalo ngoba sizitshela ukuthi kusho ukuthi ngokwabo. Ama-long term goals lawa ayahamba labo vision 2030 sabe singasaboni ukuthi kithi kathesi kusinceda ngaphi okwanamuhla, ngoba vele ilizwe lethu leli siphila ngokuthi okwanamuhla sidleni, imali yesikolo iyavelaphi. Yikho kugcina singasaphatheki entweni ezingama-economic blueprints lawa.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Nkosi Khona DVT okhokhela inhlanganiso ye-Community Podium uthi abasakhulayo abakuboni okungabasiza kunhlelo lezi.
Azikhangeli kakhulu inhlupho esihlangana labontanga okusemqoka kakhulu indaba yokuswelakala kwemisebenzi. Ingabe ama-blueprint lawa ayancedisa ekutheni ukuthi kube le misebenzi? Bona ingani abantu abatsha bebengalandelela ngcono inhlelo zikahulumende ukuthi bebekwazi ukuthi inhlelo lezi zikhangelele ukuthi zibancedise labo ukuthi bathole intuthuko eZimbabwe?
Ephendula imibuzo ayithunyelwe yiStudio 7 ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngabatsha umnumzana Thino Machakaire uthe uhulumende kumele akhulumisane labatsha uma kusethulwa inhlelo zikahulumende ukuze bezithakazelele. Okubandla elibusayo unkosikazi Rachel Mathe uthi kule nhlanganiso ezidonsela emuva inhlelo zikahulumende okwenza abasakhulayo bengahambelani lazo.
Bakhona abalutshwane abasakhulayo abalandela ingqondo yamabandla ezombusazwe aphikisayo eyokuchothoza konke nje okwenziwa nguhulumende, kungenani lokuthi kunceda uZulu. Kodwa kungenani, baningi ontanga abahambelana lohulumende kunhlelo ezithize. Sithi kibo, qhubekani lisenza okuhle okuzathuthukisa lina lelizwe lenu.
Ingcwethi ecubungula indaba zabatsha njalo esebenza kunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo usola intatheli izindaba kanye lenhlanganiso ezisebenza labatsha ngokungakhulumi kabanzi ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho weZimbabwe eziqhutshwa nguhulumende.
Lezi ntathelo zindaba ezikhona ziyehluleka ukufikisa ulwazi lwama-policies akhona okubizwa kuthiwa yi-civic education. Okwesibili, eZimbabwe ngakhayela kulama-civic society organizations afika almost 30 of them okuthiwa ngama-national youth so and so. Kodwa ama-national youth angikhona nalawo abebhoda khonapha eHarare, bhoda khonapha eBulawayo CBD, behluleka ukuphuma bekhuluma lama-youth phandle ecawuna jena bekhuluma lama-youth eCholocho bebafundise ngalezi zinto ngoba umsebenzi wabo.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha osebenza kwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi uhulumende kufanele athathe amanyathelo amqotho okusondeza abatsha eduzane nxa esungula inhlelo zikaZulu zomnotho.
Okokuqala ukuthi uhulumende akaluyimvovu ulutsha ekuhleleni. Akatsho futhi lokuthi ulutsha luzaxhasa ngale indlela, sizabambisana ngale indlela. Uvele nje ahlele into yakhe iphele, abuye layo isiphelele. Azikho lokho ezakwenza. Nxa sikhangele thina uhlelo olunjalo silibona kuluhlelo lukahulumende endakula lapha thina esingena khona. Njalo sibona ngathi nje hayi uchitha isikhathi ngoba akulatshintsho silubonayo lokhona.
Ukusekude phambili, ukuba abatsha bephatheke enhlelweni zokuvuselela umnotho lezinye ezisungulwa nguhulumende eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yeah, asidlulise nje amazwi enduduzo kubasakazi bonke. Nako izintathele zonke nje ngosisi umagama lapha sidalane ngokuphumula uyibekile induku ebandla usebenzile kakhulu sisi siyabonga kakhulu kulokho bese ngisithi mina yazi ukuthi baqinisile mabethu bona iZimbabwe yibanana republic basuka bekhuluma abantu basuka bebona izinto ezifana nazelesa emalangeni la bantu abacatshangelwa ngamacala okudla imali yomphakathi kade befuniswa okwamagunyashisayo ngoba kade uzwakala ongathi abekho la abebebafuna yini lo befuniswa okwamagunyashisayo sebebuyile manje izakhi singebhizi ke kungawukuthi isibhizi ngale ndlela ukuthi ayikwazi ukuathenda i-case e-serious kangaka ethinta imali yomphakathi.
Studio 7, Studio 7, sanibonani lonke nje nabalaleleyo. Mina Studio 7 umbuzo wami ukuthi kathi kungani nxa libuza ngento zeZimbabwe liyabe libuza umuntu oyedwa, kusho ukuthi nalowo muntu ehlala limbuza kumbe ngubaba uJuma nguye yedwa yini kuzala uPF yabo ehlala esazi kumbe kathi kalini lisini ukuthi liphonga ubuza nje someone naye kodwa ngwezala uPF lila bantu kufanele lihlale libabuza yini ngoba kokunye omunye umuntu uthola ukuthi insuku zonke limbuza and aphikisa into eliyibonayo ukuthi umuntu uhlukumezana lengqondo zenu and la ndiyakwazi liyakubona likuzuza la kusasa lizavuka limbuza asibambane nobani sithe sabuzana nengcwethi yokuthi kumbe sibuzane lokathi liyehluleka yini ukubuza abantu abatshiyeneyo.
Studio 7, Studio 7, linjani lapho linjani linjani balaleli bo Studio 7, igama ngodalubuhle Sibanda odabuka esigabeni senumber 8 endaweni abayibiza ukuthi kusemanama sobhuku wami nguNoel laphana. Mina ngibe nginesikhalo kakhulu ngale ndaba yezimoto ezithengelwa ama-judges. Kanti bona bathengela imoto ukuthi kube njani ngoba abantu bakithi bayafa ngendlala, sibezwa everyday bekhala bathi bafa ngendlala, kodwa kuthengwa izimoto ezisezingeni eliphezulu ziphiwa ama-judges, abantu bakithi bekhala ngendlala. Besicela ukufikiselwa le mlayezo khona le phezulu, sibuze ukuthi kanti indaba bekuthengwa imoto ezisezingeni eliphezulu kangaka abantu bakithi bekhala ngendlala. Ngiyabona.
Salibonani. Hayi, yalithanda thandi. Ngibingelele lapha neGohole uNgwenya usitshela umtimande omuhle right. Ngiqe ngibuyele laphana ngiqe ngikona ngale matopo maziwa unjani khona ngapha emalaba. Siyabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Likhumbule iyalandela iLife Talk lapho sizaxoxa khona ngodaba lweCCC. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlangane khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.